You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution, because
lapha eMelika siqakathekisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile okumunyethela isisekelo sombuso welizwe, ngoba nxa kungela nkululeko yentatheli izindaba kutsho ukuba kuyabe kungela ndlela yokuba uZulu athole imibiko lolwazi lokuzikhethela umbuso wentando kaZulu. Lokhu kusobala kubohulumende abayintando bayiphikiswa, abathi kungaba lokhetho olulempumela ephikiswayo bavimbe ukusabalala kwemibiko loba ukwethulwa kwezindaba. Bayakwazi ukuthi ukwethulwa kwemibiko ezindabeni kulamandla okuvula amehlo kaZulu akhethe ukuthi uthatha nyathelo bani. Ngakho-ke kabafuni ukuthi lawo mandla abe sezandleni zikaZulu.
And that's why they closed down the presses, to keep the power for themselves.